okokuqala ngizakusho sobala ukuthi hayi okokuthi umongameli wala angikholwa ngoba mina oku-officially kimi ngikwazi ukuthi-ke akuzange kufike lolo nxuso olwalusiza ebandleni ukuthi luzethola lo ongalumela kuhulumende wezani. Kwakuqala lokho. Okwesibili, kuyakhathaza ukuthi abantu nxa singazwisisi ukuthi kade vele ukubusisa ilizwe kuyinto enjani, sibe sesithi singezwa izinto eziphuma kuma social media sesigijima ngazo zona ziyizinto zokuthi abantu bakuqale kudingakala ukuthi bazwisise udaba lwezombusazi ukuthi luhamba njani. Khathesi okukhona yi-government yezanu. I-government yezanu ekhona yiyo leyo esibone ingenelwa ngamasotsha kuthiwa kula bantu asebeyasarawundele umgabe. Ngezinye indlela bathi bona babekhipha laba abaserawundele umgabe, kodwa kulokho kuyi-government yezanu ekhokhelwa izanu, enza ama-policies ezanu. So ngaleso sizathu-ke nxa umuntu we-MDC siyangena ngale ku-government yezanu eqhuba ama-policies ezanu, kuyabe kufanele ukuthi kube lesivumelwana kwazakala ukuthi njengoba thina silamanye ama-policy anje ibandla lezanu lilanje, siza kusebenzisa njani lokho. Kuyadingakala ukuthi abantu babe lolwazi olujulileyo ngakhonoko. Kodwa-ke nxa kulo muntu-ke we-MDC okade ekwenza ibandla lingakwazi aze ayevumelana nokuthi akhethwe kuzanu, ngibona ngani umuntu wangibona usengozini yokuthi mhlawumbe yena akakhangeli ububi obulethwe izanu eZimbabwe esizama ukububangula ebantwini, kodwa ukhangela ukuthi yena xa angangena ngale lami ngizabe ngikhona ngebizo lami. Kodwa uzabe sokuqhuba phela ama-policies ezanu, uzakwenelisa njani nxa ungasomnye wangkhona? Lohlupho esilalo esingalibuza xa kuwukuthi ukhona onjalo. Kodwa-ke kungasenani lami nguzwe umthwanga sokukhuluma enyuzepeni, kodwa akatshongo ukuthi wakhuluma lobani. Mhlawumbe umthwanga njengoba alimazi ethanda ukukhuluma kwesinye isikhathi usekhulume nje wadlulisa amalawulo, iqiniso langikhona kalikho. Until size sithole ukuthi lowo muntu owayekhuluma lo mnankagwa owayefunga appointwa umnankagwa ngubani officially, sizaqala kuba kwazi ukuthi kuhamba njani.
Bakhona bathi kade kuzatshengisa ukufuna ukusebenzelana nxa engakhetha abanye amalunga ebandla lenu. Uthini wena ngakhona lokho?
Ukukhetha amabandla amalunga ebandla ambona ukuthi kungatshintsha ama-policies ezanu. Kuyilokho ngisitsho-ke ukuthi mina izanu iqhuba ama-policies ayo. For instance, kanti kule ndaba eku-constitutionally constitution yelizwe emqoka okungafanelanga ukuthi yephulwe lanoma kungasiphi isikhathi, indaba ye devolution of power. Nxa ufuna ukubona ukuthi izanu ipolicy yayo ngeyokuthi ingayenzi leyo devolution of power, kuyatshengisa sobala ukuthi umnankagwa uthe ekhetha ama-governors. Ukhethe ama-governors ingabe lesindawo ezaziwayo ukuthi lezo zindawo ezikontrolwa kazange athande ukuthi ahambe ngalelo linyathela ngenxa yokuthi uqhuba ama-policies ezanu. Kodwa ngabe kuthiwa ngumuntu okhuluma iqiniso ukuthi ufuna ukuthi ekubonakala ukuthi sisebenzelana ndawo nje, kufanele abekwazi ukuthi thina njengebandla simi ngemva kwayena leyo ekuthiwa i-devolution of power ngenxa yokuthi yiyo esayikhankaselayo. Sifuna ukubona esi-accommodate-a ngendlela ezinjalo, hhayi ukuthi athi yena ngizazidobhela owami laphana ngimfake laphana. Mbona ngani kakutshengisa ukuthi laba abantu baqhuba inhlelo zabantu ezilobuntu eze-constitution, kodwa baqhuba-ke inhlelo zezanu. Pho nxa ususiyangena kuhulumende wezanu wena ovela kwemzi, luphi uhlelo ozafuna uqhube khona ngale njengoba khona kungayisiko enhleleni zakho ukuthi baqhube inhlelo zabantu?
Ngamafitshane uthini ngekhabhinethi leyi ekhethwe ngomnankagwa? Siyabona ukuthi kungakadluli insukwana nje ezimbili obeseguqulile. Kutshengisani lo?
Kanti kulento enkulu kakhulu efundamentali okufanele abantu baZimbabwe babeyazi. Ungakhangela okwenzakale eZimbabwe, kodwa bekusenzakala kulwiswa nakuzanu, kutshengisela ukuthi kuzanu-ke sekusuke kwangena izanu ibandla phakathi kukahulumende, sokubangwa ukuthi ozakhokhela uhulumende ngubani. Phakathi kwezanu yikho kubangiwe lokhu. Kuthe kubangwa-ke sibone abezombutho sebengenele ekumbangweni wezanu. Khonokho kodwa kuyatshengisa ukuthi-ke umnankagwa nxa esesiyakhetha i-cabinet yakhe, kufanele ukuthi abekwazi ukuthi usele sivumelane lezombutho ngoba yibo abombutho abenze waba lamandla ukuthi akhiphe umgabe. Yebo, ye iPhalamende ingabe idlale eyayo indima ngoba thina phela ungakhohlwa ukuthi abe opposition sihlezi sithi umgabe sifuna ukumimpitha, kusala bona bezani, kodwa sibone sebevuma-ke ukuthi simpithe kanye kanye. Kodwa-ke okuvele kuyisisusa ayisiyo Phalamende ngoba iPhalamende sizame ehluleka, okuyisisusa ngezombutho-ke kufanele ukuthi kubonakale ukuthi cabinet yakhe leyo iyakhomodetha ngoba laba sebengabangani bakhe